labo embono ukuthi balimele kakhulu bakade ngibagijimisa esibhedlela ukuthi bazolatshwa. Izolo ngibuye ngabantu abakwana 11, ngasuka around 11 o'clock ntambama sengisiyaphumula. Namhlanje ngivukele phakathi kwe-ward futhi ngipho ngifonelwa ngabantu ngibathwala ngisiza nabo ngapha. Bakade sinjengalokhu ngikhuluma nawe ngisesibhedlela nabo e-BMC esebuilded ku-Bulawayo Road ya singene town.
Amanxeba abo anjani?
Ama-weapons akade betshaya ngawo ayatshiyana. Kulama-button stick ayandisa ukusetshenziswa ngamapolisa alaba be-black boots. Lentambo zamagetsi noma isigodo noma lamacheni lamawaya. Ukutshaya kwabo kade bengakhethi noma omncane, ngoba ewadini yami kulo muntwana ole-10 years owatshaywa ejayela ukuthi umbhudi wakhe ungaphi. Nabantu abadala, omunye ubaba embuye la entambama olenwele ezimhlophe lomkakhe ugogo batshaya bonke. Ugogo lo wayephezu kokutshaywa kade ele-BP le-sugar, okuthi ulale lapha wasigcina senika umbheda ngoba i-BP yayisikhwelile. Kade sikhonapha omunye wangikhona amehlo wonke avukile, ukuvaleka kwamehlo ukuvuvuka. Baba betshaya konganama ngama-button stick nomukutshaya khona ngama-cheni. Imbambo lezi zazitshaywa ukuthi omunye lokuhamba kasakwanisi, abanye batshaya even phansi kwenyawo. Umuntu uyabe sizama ukuvika ukuthi angalinyazwe emehlweni nomuntu angalinyazwe ikanda, sekucina selimala izandla zakhe. Khonapha ngikhuluma lomunye ukansela wasekuwajana obuyise omunye owatshaywa ibullet laki langena la alisatshayanga imbambo kodwa litshaye isisu sakhe esayidini.
Bebetshaywa bengaphi?
Umfane bangukona, abanye batshayelwa ezindlini besithiwa lina lidingani lingamadoda ezindlini zenu. Abanye babatshayela ukuthi kulo abantu esibabone bengena lapha bebaleka, muphumiseni ungabi. Uzathola kwenye ifamily kuyabe sekutshaye umuntu wonke ozatholakala ekhona. Abanye batshayelwa ezitridini ukuthi lihambelani liyangaphi. Yini abantu abafake isigodo, abafake amatshe ezitridini. So umuntu ongatshayanga yayiyinhlanhla yakhe. Kuleyi ndawo lapho engikukho duzane lesibhedlela lesi se-BMC, kule ndawo eke yatshaywa abantu namhlanje emini bethiwa kade bezihlalele bebathathu ebridgini baphongukulandwa baphongukutshaywa. Asazange ukuthi kade betshela ukuthi bebenzeni.